Abasekeli be-CCC kade besabela phandle kwedale le-High Court befuna ukubona uChabangu yena okade engekho emthethwandaba namhlanje. Abe-CCC bathi bazakhangelana loChabangu yedwa emthethwandaba ngoba nguye owenze ukuba amalunga awe-CCC exotshwe ephalamende. Bathi njalo usomlomo wephalamende umnumzana Jacob Mudenda lomongameli we-Senate unkosikazi Mabheo Chinomona kumele bakhitshwe kusicelo sabo sokuba uChabangu ekenzanga okusemthethweni ngokuxotsha amalunga awe-CCC. Igqwetha le-CCC unkosikazi Sihle Amanda Ndlovu utshele intatheli zindaba okwenzakale emthethwandaba esithi balethemba ukuba bazanqoba.
La ama-applicants lawa we-CCC ngendaba yama-recall sesiyenzile indaba yethu, safaka amaphephethu e-14 sesimelele ukuthi impumelelo izaba yibuyile. Themba silalo, kodwa ngeke ngisho ukuthi kuzahamba njani. Lapha sokusele emandleni e-court ukuthi isitshele ukuthi what would be their outcome.
Ibandla leli liphinde lathi kalimazi uChabangu lisithi kumele aphe ubufakazi ukuba uzithi ungunobhala we-CCC owakhethwa ngaphi loba ngubani. Igqwetha likaChabangu umnumzana Ngqobani Sithole uthi batshele umthethwandaba ukuba uChabangu ungunobhala we-CCC esithi wonke umuntu owe-CCC uyamazi uChabangu.
Lani lizizwele ukuthi ubechaya ngendlela elobunonophezu. So okukhona ngokuthi uChabangu interim secretary general we-CCC. Ukuthi abanye abamhloniphi akutshintshi ukuthi nguye u-secretary general we-CCC. Njalo kulenye into ukuthi sifuna abantu abathi i-CCC kayimazi. I-CCC kade ngekho ebhodi. So i-CCC ihamba noChabangu bavumelana.
Kodwa umsekeli wesikhulumeli se-CCC umnumzana Gift Osalo Siziba uthi kabamazi uChabangu esithi bayathaba ukuba udaba lolu luzwakala edale le-High Court.
Sokwehlile wabona ukuveza sobala ukubana ke i-judgment ephumayo esiyithabelayo ukuthi iyaphuma i-nomination court ingakahlali. Lokhu kuqakatheke kakhulu ngoba i-nomination imhlaka 7 and ukuthi idale le-High Court li-decide ukukhipha ke i-judgment yayo mhlaka 7 kuqakatheke kakhulu. Whether ke idale le-High Court lizathi ke A or B ngokunye kodwa ukuqathele ukuthi beyifake mhlaka 7 ngenxa yobana uma ingaphuma mhla iya affecta ukuyenza kwe-by-election elithi esithi thina ovalanga yenzalo ngoba i-CCC ekhokelwa ngoba uNelson Chamisa ayilamuntu yambikola edale ephalamende.
Ingcitshi kwezombusazwe esebenza lebandla le-Ideas Party for Democracy umnumzana Herbert Chamuka uthi akathembi ukuba i-CCC izanqoba kudaba lolu.
Angiboni ukuthi izaphela kakuhle oro be-CCC bazawina le case, but i-case leyi izaya kuma-elections because makhu ukuthi iyaplanwa i-ZANU-PF, iyaplanwa nguChabangu oro yathengwa namanye amabandla e-political, which means le nto izabuyela kuma-by-election.
UMahluli Mnamato Mtebetsi oye-High Court uthe uza kupha isinqumo sakhe kudaba lolu kumalanga alandelayo idale le-nomination court lingakemukeli amaphepha alabo abazafuna ukuncintisa kukhetho lwama-by-elections abazathatha izikhundla zalabo abaxotshiswe ephalamende. Umongameli Emmerson Mnangagwa sowabeka leli langa lokhetho ukuba lwenziwe mhlaka 9 Mpalakazi lonyaka. Abe-CCC baguqule amaphepha abo okukhwezwa kwalolu daba emthethwandaba bekhipha usomlomo wedale le-National Assembly umnumzana Jacob Mudenda lomongameli wedale le-Senate unkosikazi Mabheo Chinomona kudaba lwabo lolu, kodwa kabazange baveze isizathu sokwenza lokhu. Udaba lolu luza ngemva kokuba uChabangu elobele idale lephalamende ngenyanga edluleyo exotshisa amalunga awe-CCC edale le-National Assembly alitshumi lane 14 labesenethi abayithoba munwe munye 9. Abebandla le-CCC bathi kabamazi njalo bafuna umthethwandaba wesule isinqumo sakhe lesi. Ngimele i-Studio 7 ngiseHarare, ngimlondolozi Ndlovu.